Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 12 Mabasa 2021 Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inani labantwana besikolo asebebanjwe igciwane le coronavirus ezikolo ze Sacred Heart esigabeni seMathebeleland South seliqanise layafika ku 231. Kuqhamuka inkulumo phezu kokukhethwa komlingisi uMadam Boss ukuthi abe luphawu lwenkampani epheka utshwala ingwebu.
Azange sibone ukuthi obethwele nzima abanikazi botshwala ukuthi bedinge abameli botshwala abavela kithi ngapha ukuthi babamele ukuze buthengwe.
Umeya wedolobho lakoBulawayo usithengelwe indlu kodwa abanye bayakusola lokhu.
Sikhangela ukuthi abe ngumuntu ohlala lapha avotelwe khona ukwenzela ukuthi alalele izikhalazo zalabo abamvoteleyo.
Sokulenyanga lengxenye umongameli Emerson Mnangagwa elokhu engakakhethi ozelama umnumzana Kembo Mohadi owasuka esikhundleni sokuba ngumsekeli kamongameli welizwe. Kungakwenzakalani?
Mhlawumbe angabe esayenza lokho okuthiwa ngesilungu ukudlala amakhadi akhe owafake esifubeni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Inani labantwana besikolo asebebanjwe igciwane le coronavirus sezikolo ze Sacred Heart esigabeni seMathebeleland South seliqanise layafika ku 231. Ngomgqibelo bebengamachumi amahlanu lantathu kuphela. Iphepha ndaba lobulembu elesite lithi umqondisi wezempilakahle esigabeni seMathebeleland South uDokotela Andrew Philip Muza uthi abantwana besikolo lesi sebesuswe emphakathini ukuze leligciwane lingasabalali. Uthi njalo basacubungula ukuthi leligciwane lingaba lingene njani esikolo. Imbiko ethulwa lugatsha lwezempilakahle malanga wonke itshengisa ukuba inani labathola leligciwane selibuye laqansa njalo. Izolo kulabantu abalikhulu lamachumi amabili lasithupha 126 ababanjwe leligciwane, kwabhubha abathathu bebulawa yi-COVID-19. Asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 sebefika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili 193,936. Sokuqhamuka inkulumo phezu kokukhethwa komlingisi uMadam Boss ukuthi abe luphawu lwenkampani epheka utshwala eyengwebu Breweries. Isiphathamandla senkampani yengwebu umnumzana Dumisani Mhlanga uthi bakhethe uMadam Boss igama lokuzalwa enguTyra Chigojo ukuze inkampani yengwebu yamukelwe esigabeni seMashonaland leHarare, ngoba uMadam Boss ulabalandeli abaningi enkundleni zokuxhumana. Sixoxele sakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Michael Mdladlandiweni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Lami ngiyalandela evuka Gande indaba esegudwini. But umbuzo engisuke ngizibuze wona ngithi basebenzise ukuthi ngoba ulabalandeli abaningi ebulenjini yini. Nxa kuyikho lokho abalandeli abasebulenjini bayaphuma bayethenga yini utshwala emadlodlo, bayethenga utshwala ngithembari ezitolo zotshwala. Sikhangele siqathanisa kakhulukazi kwezepolitics sibabona abalandeli abaningi abalabantu abaningi ababalandelayo. Ngithi mina abantu abalabalandeli abaningi ababalandelayo bayathi khona sihlanganeni laphana ezikweyeni sike sikhulume ngepolitics, akula ngitsholo yedwa umuntu obuyayo kodwa yabe labalandeli abangama-1,000. So kutsho ukuthi umuntu engabalabalandeli abaningi ebulenjini, so kusho ukuthi umuntu siyathenga utshwala buthengwe na ngimbuze ngilawo ende nginakana ukuthi mina ngese ngikubonile akusebenzi njalo kulabantu abaningi esibaziyo ke abaletha abantu abaningi babuthana ezindaweni ngizaqamba abanye ngibaziyo kulabantu abanjengabo desire moyo abazimbongi ukuthi intwana engabiza abantu kosokusile kuyagcwala ukuthi pam abantu abanjalo akabaphiwa amathuba okuthi bathengise impahla ezithize bakhona abahlabeleli futhi esibaziyo abake behlabelela ezingeliphezulu abavela kuhlangothi lakhona pha yikithi babehlabele kuHarare behlabele kuNational Sports Stadium bahlabele ngaphi langaphi angeke benelise yini ukuthi bebe ngabameli bengwebu na uMadam Bosi uyakwazi yini ukuthi yibona tshwala tshwala intombi emhlophe uMadlodlo nxa sebutema utshwala phana ngezangelo zabo uzakwenelisa yini konke lokho
manje nxa sikhangele okwenzakalayo kakhulu bona abengwebu nxa bengathi bafuna umuntu ovela khona le eHarare ukuze enelise ukuthengisa utshwala khona le endaweni zeMashonaland lezinye indawo zelizwe asongcazelo na oyamukelayo le
okunye futhi mfoka Gandi engizibuza khona ukuthi bukhona utshwala obunye obuphose ufanele engwebu asizange sibone ukuthi obethwele nzima abanikazi botshwala ukuthi babebedinge abameli botshwala abavela kithi ngapha ukuthi babamele ukuze buthengwe nginakani ukuthi mina kule minye imizamo ethize emele ingwebu nje iyenze iyevula izitolo khonale phandle ngale kwaChangane ezithengisa ingwebu utshwala buyathengwa ungavula izitolo awudingi ukuthi kangani uyeyisa abantu bangapha abanjengabo Sikhonja kade bengama-ambasada ngicabanga ukuthi mina hambe evula izitolo eHarare uvula izitolo khonale komrambinda uvula izitolo khonale emanyika lendi
siyabona ukubana kukhethwe labanye abavela khona ngapho kobulawayo asonto enhle yini yokuthi bakhethe bebe babili abavela kobulawayo lo yedwa vele eHarare
lokho ukuthi kufake abantu bangapha abanye vele kukhangelelwe nje anti ingwebu yona vele isigondo sayo sikhona lapha akumangalisi ukuthi kube yibo abaphethe izibane zayo
umnumzana Michael Mdladlandiweni sakhamuzi sakobulawayo ubekhuluma ecingweni lestudio 7 ekhona le kobulawayo wedolobho lakobulawayo uCouncillor Solomon Mguni usethengelwe indlu kodwa abanye bayakusola lokhu indlu le isemzini weBenside iphephandaba leSunday News lithi okwenzwe ngumanisipala yikumbambatha umeya ngendlu enkulu imansion ngesilungu kodwa abanye bathi indlu ethengiweyo ayimangalisi ukuze ibizwe ukuthi imansion sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Okuqala kumele sikuzwisise ukuthi umeya esilaye kumbe umeya esilaye eZimbabwe ngama-ceremonial mayors ngokunjalo ke omaphathi dolobho laba ngama-councillors kuqala sibili siqalisa ngokuthi ngama-councillors so councillor sikhangela ukuthi abe ngumuntu ohlala lapha votelwe khona ukwenzela ukuthi alalele izikhalazo zalabo abamvoteleyo umeya ngu-ceremonial mayor ngulwana nje ohambe evula imicimbi lapha nalaphana kayisuye lwana ovotelwa kuthiwe ngumeya njengalokhu kwakusenziwa oJaffet Ndabeni laba abangokhansila ngokunjalo ke kumele bahlale emawadini abo ikhansili-ke ilomnakano wokuthi ithengele kumbe sithi vele kule ndlu esokuzathiwa izaba ngeyabomeya ekukhanya zizwakalise Benside seseyinto nje saqoqwaqoqwa ngokuzwa kwethu
manje indlu yona le nxa eseyithengelwe isingeyakhe na kumbe nxa kungakhethwa umunye umeya uzasuka
isabhabha sedlukeleso okuthiwa ngesabomeya kumelanga kube ngeyomuntu othize esingathi nxa kuyikuthi umeya wakhathi esilo khona ibe ngeyakhe nxa kuyikuthi kuthiwa yindlu ezaba ngeyabomeya kusho ukuthi i-term of office kufana nje le-state house term of office yakho ingaphuma mbingaphela uphume esikhundleni sokumele ke usuke khonapho uthwale imtshaqana yakho ubuyele edumbeni lakho ngoba kuthi ukuthi liyani yabe indlu yomsebenzi kufana nje lezindlu mbe zezikole mbe singathi ngama-cottage kanti u-headmaster uyaba le ndlu nje laye kodwa kutsho ukuthi nxa sephumba u-headmaster usesalele ndlini so ngokunjalo komeya labo sikhangele ukuthi nxa kuthiwa kule ndlu ethize ezabilungiselwe bona omeya nxa seqedile ithemu yakhe yomsebenzi isikhathi sakhe sesidlule sokumele asuke athwale imkungulu yakhe abuyele lapha avele khona
ukuze bakhethe ukuthenga yona leyo indlu ethengiweyo kuyaba kuhambe njani umanisipala uyaqala adinge yini indawo lapho umeya angahlala khona kumbe kukhona okunye okwenziwa
ihungahunga lithi omeya kukhanya ngazantwa kule nhlanganiso le ekhangele amakhansili awemadolobheni i-Urban Councils Association of Zimbabwe UCAZ kungazantwa yaphuma lesinqumo sokuthi kwenziwe njalo kubomeya labo abayibo abakhangele emadolobho kodwa-ke ukuthi lami incwadi yakhona kangikayiboni kodwa-ke ihemhem litho njalo ukuthi kwaphuma kuyisinqumo se-Urban Councils Association of Zimbabwe ukuthi omeya kumele bathengelwe indlu ethile lapho ayizasetshenziswa ngomeya bonke abazabe bebuya kodwa-ke kumele leso sinqumo sipasiswe i-ministry yangkhona mbe singathi uminister wakhona we-local government in our case-ke kungumnumzane uJulai Moyo ukuthi avume ukuthi hhayi leyo-ke yindlu efaneleyo umeya wedolobha elithile kodwa lokhu ngithe ngamahemhem ngoba incwadi ezilokhu ngakayibali ngeke ngisho ukuthi liqiniso linganani
umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni le-studio 7 ekhona le koBulawayo lenyanga lengxenye umongameli Emmerson Mnangagwa elokhu engakakhethi ozelama umnumzana Kembo Mohadi owasuka esikhundleni sokuba ngumsekeli kamongameli welizwe ekuqaleni kwenyanga edluleyo uMohadi wachiya umsebenzi ngemva kokuvezelwa ingxoxo yakhe labesifazane abathathu ababili babo bechadile abanye bathi Mnangagwa engaba ethwele nzima ukuthi akhethe bani kodwa ocubungula izombusazo umnumzana Angleson Sibanda utshele iStudio 7 ukuthi ngitsho uMnangagwa uyazi akwenzayo
ngombono wami ngibona engani umnumzana uMnangagwa umongameli mhlawumbe ubesachwayisisa ukubili okuthathu kanti njalo engathi mhlawumbe angabe esayenza lokho okuthiwa ngesilungu ukudlala amakhadi akhe owafake esifubeni engafuni ukuthi indaba yakhe ibe dandalazi
manje ngokubona kwakho ubona ungani ozakhethwa kungaba ngubani kulabo abantu abacatshangela ukuthi bengakhethwa
kodwa nje okunye nje ukukhanya kusobala phela nxa sikhumbula ukuthi umbuso lo khona kadeso we-Second Republic waba ngumbuso wamasosha avele kahle vele yona iZimbabwe ikade vele ihlale ngumbuso wamasosha so khona lokho nje kwenza kube predictable kube lula ukuthi kunanzelele ukukhangeleleka ukuthi mhlawumbe ophethe kumbe ophethe amabutho ozomvikela u-general u-Philip Valerio Sibanda njengoba kade esesikhundleni kukacaci ukuthi i-contract yakhe ya-renewa kumbe uhamba kanjani abacabangelayo njengami bacabangela ukuthi nguye ongabe ezathatha leso sikhundla sikucabanga kakhulu sicaba consider ukuthi vele wona umbuso lo okhona kathesi ngumbuso wamasosha yibo abantu abatshaya ikhuba khipha umgabe kukhanya nje kungaba le amanzi angana angagelezela ngakhona kodwa kusasingakhohlwa futhi ukuthi basasekhona abanye abazama labo abafisa ukuthi mhlawumbe bangathatha abakhangelelwe ukuthi bangathatha abanjengomnumzana uDokotela Obethi Mpofu umoyo uSimon Khaya Moyo kanye lo Mandebele uSthembiso Nyoni kodwa ngombono wami ngicabanga ukuthi njengoba sisembusweni wamasosha umnumzana uPhilip Valerio Sibanda nguye ongathatha ongathatha isikhundla leso
umnumzana Angliston Sibanda ngocukungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwobulawayo
lo ngumsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America at Washington DC yabo
ukwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba leSunday Mail lithi umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze uZulu ukuthi engazabuthana ethakazelela ilanga likazibuse ngeviki ezayo ngomvulo kodwa alandele iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Iphephandaba le-Daily News lithi amapholisa kobulawayo aselandule imbiko yokuthi kulabasakhulayo abenza imibuthano yokuganga ethiwa ngamavuzu party. Lokhu kulandela imbiko yezakhamizi ze-Hillside ebisisabalele enkundleni zokuxhumana. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Salbonane Studio 7 ninjani nonke Studio 7 nabalaleli bayo. Yabe nisacela laphana kuChamisi ukuthi khona njengoba nesithi khona yena kufunakala ukuthi kuyokhulunywa ebizizano. Izano njengoba na isithi yona nayo uChamisi asephelelwe umphako. Izano iqinisile mayithi uChamisi iphelelwe umphako ngoba uChamisi ufuna ukuthi kuyokhulunywa kodwa yena eChemuva kungalungiswanga akakalungisi indaba yakhe lo Monzora ngendaba yeparty ukuthi iparty ngekabani eMDC Alliance. Iparty MDC Alliance ngeka Monzora uChamisa kala party yokuya nayo phambili kuzani kuyokhuluma Chamisa kala lutho lwana
salibonani salibonani Studio 7 nabalandeli baka Studio 7 ya mnikama ngijabulo wakwaDube phumisha gari no basakazi siyabonga ngendaba elisinikeza zona zinhle alichemanga niyazama ukuthi lisinikeze indaba njengoba zinjalo yabona ngibuhlungu kakhulu mina ngendaba yokuthi amashona indlela alokhu ephatha ngabantu besindebele manje babopha abalandeli beyamarapi bayabashaya sobesikhumbuza indaba yegugura wundi futhi ukuthi babulala abantu abaqeda ngaye ngaso lesimo lesi kahle kahle uMnangagwa ufuna ukuthi kuze kube njani kanye ufuna ukuthi ilizwe lonke kukhulunywe isishona kungasakhulunywa isindebele bavale baze bavalele nokuthi amandebele abise usiko lwabo bavale inkosi yethu ubulelani kalobhengula akhumalo ukuthi agcotshwe ngokusemthethweni ngoba bebona ukuthi masingavuki isizwe samandebele ngendlela bona bacabanga ngayo bacabanga ukuthi bazolwiswa amandebele azolwa namashona thina sinandaba namashona thina into esiyifunayo ukuthi amandebele nawo abonakale avuse into zawo isizwe sakithi samandebele naso sivuke sime ngeenyawo manje mase siyothathelwa kugcwele amashona layelo eBulawayo Harare ngamashona Bulawayo ngamashona Midlands ngamashona yonke indawo Gwanda Cholocho manje thina kumele ukuthi siye kuphi yiyo lento ecina iphehlu dlamu ukuthi abantu bagcine belwa isidingo singekho ngendaba yokuthi abantu bayahluleka ukuphathiliswa beka manje mina uhlulwa nje into nje into encane ukuthi naye amake sure ukuthi emandebeleni ukhona umuntu oyisindebeleni omela abantu bamandebele even iParliament okugovernment bakhona ukuthi basikhulumele bonke uyabathatha ubafaka emashoneni zonke izinto amakhampani amamines yonke into akusitshe akungitshele even manje kugcwala sokugcwala amachayi China lapha kusho ukuthi ilizwe lakithi liyafa nje libulawa ngabantu sibhekile yabona le nto efana nale izohlupa ngoba yena uzofa ingane zakhe izosala ziphila akalukhona ukuthi alungizele ingane zakhe saphila ukwenzela ukuthi nazo zingasali zihlupheka oyena kanandaba ngoba ingane zakhe zizobaleka ziye eZambia ziphume eZimbabwe no siyabonga baka Studio 7 kodwa bengicela ukuthi ngamaNdebele yazi ayabambana mani bayeke nabo uhwebha nabodwa kube iMRP kube iBhejulu kaZulu kube iZap labantu bibambane bonke iblawa encane kakhulu singakhona nathi ukuthi sizithathele iblawa yethu ke ngoba vele umhlaba wonke asiwufuni thina sifuna indawo zethu manje balishana nomqondisi umqondisi wenzeni sokumele ukuthi afe ngoba ukhuluma iqiniso abasibulale sonke ke ngiyabonga nami ngokuhlala ngisethembisa mfana wakwaDube eShakara
ya labave umele sifakele ucingo labana sifake iborder sifake amagate bengena amapassport endaweni yethu andisikhathi sakhona kumanje ama election lazayo vele kumele ethi siyafika vele kuyisiphansi phezulu ngangcono uma kusenza vele singavoti singavoteli into zamashoni ya sivote sesisodwa sesiqedelane lokuhlukanisa ilizwe andilizwe ngeke lihlukaniswe ngamavoti lahlukaniswa ukuthi kujinyiswana kufabanye yilizwe ukuze libuye ngeke sivote ukuze singavota njengoba usazi ukuthi bahlezi beRoba vele ngeke size sithole lutho so amavoti vele mina kwelam site vele amavoti ona ka 23 vele bemfisa ukuthi ngabe thina ngapha eMathebeleland vele siwangenele vele kuyabe kuyisipune ebhuna ufunga uzama ukuzenzisa ezobuya lezinto zezandle MDC ngapha kithi sihle simthele induku once kuhle kukhanye vele ukuthi asisafuni
kanjani basakazi baka Studio 7 thina ngapha kwelakithi kumthwakazi asifuni ukuthi sitshone sibhayiziswa ngokuthi kuthiwa yekulochamisa asifuni ukutshona sibhayiziswa ngokuthi sithi umuntu uzahamba ayevotelwa uzasenzeka lokhu kuyathi sondukufa ngezosondukufa ekhuluma lapho undoda waseplant ethi abantu abakhulume ngedevelopment kuyakuthi unkulu unkomo bazibamfakela lesithombe umgwaqo wakhe umahiri then uzothi umuntu oyi-1 against the 2 provinces eMathebeleland athi ayahambe emelana labantu abayi-7 eHarare ethi uyabuya esiphathele ulutho cha ayikho lento into nje kumele siyigqugquzele abantu ukuthi thina asila ukukhokheli bevoti silokukhokheli benkosi yikho kumele sikudimande sikuthathe le esishoneni kubuye kithi 40 years is not a joke so kulesikhathi eside sihleli ngaphakathi kwabo njengamakhovula indlela sesisehlukana manje wonke umuntu kaqonde kubo ye kathesi bachaya umqondisi umqondisi babachayela ukuthi bawoneni babachayela ukuthi bangamaNdebele njalo into leyo kube lokhu bechaya abantu besemindeni besindebeleni abake beyini izabahlupha ngelinye ilanga abami imanda so Friday ngamalanga amabili athenini isitayela lisasenzakala ngegugula wonu abantu besindebeleni babengakho prepared ngaso abakunanzelile konke ukuthi ngelinilanga bazacaphuka kakhulu abantu labo and ukufa sisakwesabi kathesi ngoba sokufanani esesikufuna ukuthi sikhululeke elizweni leli sihlale kuhle elizweni leli dala abantu bakithi khonoko okukhulume nguRafael ukuthi gqokani izi amasayini amabhili gqokani lingabe ngamagwala ngomthwakazi yilizwe lenu abanye abantu ngabavakashi hlala ndikwazi khonoko ngiyavuka
ngoba kwesinye isikhathi basakazi bami abahle nonke ngezindawo ngezindawo siyathemba liyaphila kwesinye isikhathi omunye umuntu ungamuzwa simcriticize ngemisebenzi yakhe uyabona uma uyenza kahle siyabe sizakhuluma ngawe kahle because uyabe usenza kahle but uma uyenza kubi siyabe sizakhuluma ngawe kubi because uyenza kubi le nto eyenzakala eZimbabwe leya this is out of order irongo kakhulu amapolisa ngana busy abantu ba busy batshontsha izinkomo zabantu batshontsha imali babamba amabhenki inkunzi bayenza yonke into imisebenzi wamapolisa lo umsebenzi wamapolisa lo ukuthi ngana mapolisa abhiza gijimisana lalabo bantu abahlukumeza abanye abantu abazisebenzelayo abangalacala bona bagijimela abantu abangalacala abangawonanga bengena shiye kwezembuso azingane sokungamasotsha asisakwazi ngamapolisa kumbe ngamasotsha asisakwazi because indlela abayenza ngayo hayi bafowethu lina bese sishoneni please ngicela nikele izinto kamakhwapha man hey lizame kwesinye isikhathi ukuthi kwesinye isikhathi lizibeke endaweni yenu kuzaphela lokho kuyinto kwenu likwenzayo lokho ngelinye ilanga kuzadlula lokho kuyizinto lokho ayikho into engapheliyo ingungu ayizo zikhala kakhulu isizadabuka
salubonani basakazi bami abahle ninjani ngezindawo ngezindawo hayi thina siyaphila siyabonga kakhulu ukuze kusethulela izindaba mina ngisethembisa lami lapha ngokuhlala. Siyazizwa izindaba lezi ezenzakala ekhaya. Amapolice abhizi agijimisana nabantu abalwela iqiniso abafuna iZimbabwe ibe right. Lokho bebhizi bebachaya, besenzani, bebahlukumeza, besenza yonke into, but laba bantu balwela iZimbabwe ukuthi ibe right. Mara bayekela otsotsi, otsotsi babhizi babamba inkunzi, bathathele batshontsha izimali, bayenza yonke into, bayenza amarobhali. Amapholisa uthi ngani ayenza umsebenzi wabo, ubona bagijimela ukuyenza umsebenzi ongaso wabo. Uyazi amapholisa eZimbabwe, so sometimes abanye abantu bangathi siyacriticize abantu laba besishoneni, but eyi, kwesinye isikhathi hayi, abanye abantu abakwazi ukubusa shame. Le nto lesi out of order le. Please abazame ukuzinuka amakhwapha laba abafowethu laba abangamashona laba basesipholiseni laba. Bezame ukuzinuka amakhwapha, beke befunde bebe nesikolo mani. Hayi, ezinye izinto kwesinye isikhathi zidinga isikolo. Technology is very important than le nto abayenzayo. Abantu babhizi bahlukunyezwa, abanye babanjwa inkunzi, abanye bathathelwa izimali. Ukuthi ngani umsebenzi wamapholisa lokuthi ngani bagijima begcwala yonke into bedinga labo bantu, bona babhizi bagijimela lapho kungananceda khona ekabaya khona. This is wrong, man. Hayi, iZimbabwe vele izathatha isikhathi ukulunga. Ezilungisa buswa nje lishona. Ah, kuzoba nzima ukuthi be right, shem.
Sanibonani, 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 bakasazi Studio 7. Sanibonani, bakasazi Studio 7. Kuyinabalaleli. Mina bengithi nathi njengesizwe sikaMthwakazi. Bengithi kungaba kuhle nathi ukuthi inkosi ma ingatholela nje indawo khona le ngakithi emakhaya esizweni sikaMthwakazi lapho ezohlala khona. Hayi, ukuthi isizwe kuthi inkosi yethu ila eJohannesburg, eJohannesburg. Kuyasume sakhulu uma sakuthi inkosi yethu ihlala la eJohannesburg, sekungathiwa inkosi yethu isiphephele. Bona ngane sengathi inkosi yethu isiphephele inzima, so kungaba kuhle ukuthi inkosi yethu ma ingakhelwa indawo le ngakithi emakhaya. Usiyakwazi ukuyahlala esigodleni sikaMthwakazi. Ngiyabonga. Khuluma uBrian Ndlovu uSoweto.
Nawo-ke bekungamazwi enu balaleli bethu elisithumele ngeWhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ukuthoniswa kwecala lokubulala onsundu uGeorge Floyd okwenziwa lipholisa leMelika uDerek Chauvin kuyangena kuviki yesithathu lamuhla. Sokuphe ubufakazi ingcwethi ezichiyeneyo ezibalisa owahlinza umuyi ecwayisisa ukuthi wafa njani kunye lababona kusenzakala. Kuliviki kukhangelelwe ukufakaza abemuli kaFloyd. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika umnumzana Mandla Mkhwananzi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umbuzo ombuzawana ukuthi nxa uGeorge Floyd ukufaka George Floyd kungathi kuhlaziya kule ijury ekhona atholakale ngalacala abantu bangakuthatha njani? Kuzaba lo msindo sibe kuzaba lo mvukela lo dlakela, ngoba abantu soze bakuvume lokho kungaba khona nxa engatholakale ngalacala, ngoba kusobala ukuthi wabulawa uGeorge Floyd. Kodwa again kuzadetermine ama technicalities onjengama doctors, lawyers, you know, lengcitshe eziningi ezizayelula lokhu ezikubonayo.
Sikubonile kusenzakala ingcwethi zikhuluma labanye besipha imbono yabo kudaba lolu. Ukubona njani kakhulu nxa sikhangela indlela okuthethwa ngayo ekhaya?
Lokho osokwenziwe kusiyafika lesi sikhathi ukukhangela lokuxwayisisa kwengcitshi lengcwethi eziningi, ngabe ngikubona njani? Engikubonayo ukuthi sokuyaya ngayo ijuri ukuthi ibona njani, futhi lo mbala wejuri, ngoba njengokuthi njengoba sazi ukuthi i-America yonke yama ngezinyawo mhlabe bona ukufa kaGeorge Floyd encindezelwa efake ngedolo lika Chauvin okwemzuzu engu-8. So engiyakikho ukuthi ingcitshi lezi eziyabe zingezo amadokotela thile lani azadonsa lokho akwaziyo, adonsele ngelecele laziyo ukuthi tshengisa ijuri ukuthi hayi umuntu lowo ubevele kumbe engazwa kuhle kumbe ube-system yakhe ibinjani kumbe emzimbeni wakhe wayedlene kumbe wayenatheni kumbe wayele mithi bani emzimbeni engabe ayinathile kumbe engxenye ama-drugs. So konoko konke kuzanje determine ukuthi ukuthi indaba yangapi ikakhule emehlweni ejury. Yeah.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi sizalwane seZimbabwe sihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esedolobheni le Ohio. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Inani labantwana besikolo asebebanjwe igciwane le coronavirus eSacred Heart Mission esigabeni seMathabeleland South seliqanise layafika ku-231. Sokuqhamuke inkulumo phezu kokukhethwa komlingisi uMadam Boss ukuthi abe luphawu lwenkampani epheka utshwala e-Ingwebu. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.